Abakomele mazwe asebehlala kwele South Africa bathi udlakela osanda kuqhamuka eDurban lungabe lumakelwe umongameli Cyril Ramaphosa ngesikhathi ekhuluma ngabakwamanye amazwe abavula izitolwana phose ndawo yonke kwele South Africa.
Wonke umuntu uphombukufika nje emalokishini ethu lemaphandleni aqale nje ukuvula ibhizimusi engelamvumo yokwenza lokho. Lokhu sizakuqeda du.
Kungakasha amazolo kwethulwe inkulumole, kuhlaselwe abakwamanye amazwe eDurban ngemva kokuba izalwane zakwele Malawi zethethe umlando wokuntshontshela esinye isizalwane sakwele South Africa. Zukuzuku abatshayeli bamaroli bakwele South Africa labo bangene esitaladeni batshisa amaroli atshayelwa ngabakwamanye amazwe besithi babathathela emsebenzini. Omunye wabatshayeli bakwele South Africa uthumele umlayezo enkundleni yokukhulumisana kumakhalekhukhwini eWhatsApp exwayisa abatshayela amaroli abavela kwamanye amazwe.
Sikhathele ngale ingcekeza eliyenzayo eSouth Africa. Libulala imisebenzi yezizalwane zakwele South Africa ngoba lisebenzela imali encane. Lingacabangi ukuthi siyesaba ukulibulala loba ukulishaya.
Ngesikephelileyo sabelweni seLimpopo kutshiswe izindlu zezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa le mota. Ngemva kwalezo zehlakalo umongameli Ramaphosa uzwakale esephawula kanje.
Lokhu ukuhlasela okusanda kwenzakala obekubhekiswe kwabakwamanye amazwe kubi njalo ngiyakusola okuphindiweyo kakhulukazi ngoba lokhu akusikho esiyikho khona.
Kodwa ke uhulumende wakwele South Africa uthi konke lokhu yibugangi nje hatshi ukucwasana ngemihlobo izemafobia. La mapolisa lawo asekugcizelele kaningi lokho. Phose minyaka yonke ukuhlasela lokhu kuyenzeka kodwa uhulumende uyaphika ukuthi kubangelwa ikucwaswa lenzondo yabakwamanye amazwe. Le yinto esithi eningi labakwamanye amazwe bezonde kaganunu wabo besithi ukungavumi ukuthi lesi isenzo sokucwaswa kwabakwamanye amazwe yikho osekwenze minyaka yonke kuqhamuke lokhu kuhlasela kusifa abantu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi lokhu yikucaswa ngomunwe egcekeni.
Ngokubona kwami iziphathamandla ze-South Africa yizo ezikhoza yonke lento ezithi ma zifuna amavoti zikhuluma inkulumo ezigcina sezivusela imimoya emibi kwizizalwane zala e-South Africa.
Umnumzana Kedman Mkhwebu uthi uphika umqondo ukuthi uhulumende uphanza yini engaboni ukuthi imbuzi le ngensikazi yona iqaphise umsila.
Iqiniso lisoba lento yi-xenophobia ngoba ama-South Africans ayakhuluma noma ikuphi sematekisini ezitradeni uzabe esho ukuthi abantu bangaphandle kabahambe. So uhulumende nje usaba ukuvela osobala ngoba lento iyayangisa. Eqinisweni okunye kudala yokuphawula kwazi izikhulu zikahulumende la abantu bepolitiki babatshela abantu babemaceleni ukuthi nayenzani soba bahlokolozi.
Umnumzana Eden Dumiso Gama uthi kusegcekeni ukuthi lesi senzo sihlose ukuhlasela nokuzondwa kwabaphandle kwelizwe.
Yinto yinye into eyi-one ukwehlukanisa kanjani xa sokuchitheka igazi liphalala kulobu criminal phakathi and umuntu obulawayo ngumuntu wangaphandle. So it's xenophobia. And why into le ingakhonjwa ukuthi isisusa sayo kube ngupresident walelizwe.
Abameli bakwamanye amazwe kukhangelelwe ukuthi bahlangane njalo ngolwesihlanu besizwa amapholisa ukuthi bekuyini isizathu sokuhlasela lokhu nokuthi kuza kwenziwani ukuze kuphelele. Melesuke 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Mhlaponga.